So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ziku 5 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye Atuze isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Robson Jere izolo isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi.
Nasikuhlaziya sibona obhedi wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uchere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo.
Ibandla elisanda kubunjwa ele-Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo.
Sikuthila abantu kababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela, badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo, badinga ukuthola izindlu.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamoya umnumzana Joshua Nkomo, lamuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi othi uNkomo wayengabusa ngcono ilizwe kulomgabe.
Ubaba uNkomo wakumela kusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe, akusebenzise lokho kanje ngoba wayesebenzise ukuthi Zipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso emela ilungelo lababalisi bemaphandleni i-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo isithi le yindlela yokumhlukuluza phezu kokukhalela umsebenzi wokuqoqwa ngababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende. UJere wetheswa icala lokubulala ilunga le-Atuz okulicala elibotshelwe njalo umkhokheli walinhlanganiso ngeviki edluleyo umnumzana Obert Masaraure. UMasaraure sokhululwa ngemali yesibambiso i-bail. UJere ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yilobanini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba Kuye Moyo.
Icala elitheswa Robson Cherry licala elifanayo lelitheswa Obert Masaraure. Ngokunjalo nasikuhlaziya sibona Obert wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uCherry sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza i-strike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyindlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengoba i-Atuz kakusiyo Obert, i-Atuz kakusiyo Robson, i-Atuz ngamalunga. Bekhona bengekho, i-Atuz yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo lithi uChere lo Masaraure bamsulwa ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapolisa athi kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Kalibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
UIsa esifa kwenziwa iinquest. Iinquest yavumbulula ukuthi uJahalo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe uObert, kuthiwe omunye wakhubalekile use-America zukuzuku sokubotshwe uRobson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awalabufakazi alabo, ngoba ngabe babe lobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo obhedi bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka Isa ibizo lika obhedi alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethi ibizo lika obhedi etulobufakazi lamhla ngubani osethengiwe yistate oselobufakazi obuzatshintsha ukuthi uchere ngumbulali siyayazi izanu PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ngaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusazwe simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona lawo ahlukumezayo asibophayo sizama ukwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingatsheli sizama ukwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo
alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-R2s isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo. Ibandla leli labunjwa ngamalunga enhlanganiso zeMathebeleland labazimeleyo njalo lithi injongo yalo yikuthuthukisa umnotho welizwe lokukhuphula impilo yabasakhulayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla uDr. Samukele Hadebe oyingcwethi njalo ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Inhlelo zikahulumente ofani ngayizimelela inotho ekungaye yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungisa sithi thina i-manufactory kwathiwe bahlalize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezi bhodo lezi ezokuvungula esithi ngama-2 so imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufactoring kwenziwe yonke into esithi i-value addition ukuthi kungapho ngokuthathwa nje inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazange keziprocesse yikho kwenza ukuthi kungabi le mali ngalokhu kube kuguqulwa kuthiwa sesiseyikharensethi sama-collis rate i-lending rate sokutheni sokuvalwa amabhenki kwade akusobe kutshintshe lo inguquko iza kuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza uzama ukuvuka sizisebenza kusiza indawo ngoba sitholile ukuthi ekwenzeni njalo
yiziphi lezinhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke
angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho xa ubuyela embalini sisakuwo 1990 efaka umthetho we-SAP owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesile ukuthi sakhezethi kulokuthi ilethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakele-ke imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapho engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenzayo ngazi ukuthi ye i-economy thini
uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Mathebeleland Freedom Charter
i-self-determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukuthi ukudibiza kunokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulu asebantwini ukuthi buleleyo elizweni okwamanje ukuthi konke lokho kwenzakala akwenziwa ukukhangelwe impilo kaZulu ukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokho sekwenziwe lokho sekwenziwe lokho ukhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and njengesystem alliance sithi hayi njalo kayiphumi
lingabe lisithi ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo ekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uyabo uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi njalo lo khetho lukhululekile into engazange sibe layo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokho kwenziwe ngalendlela xa ekhona obenqabelayo la umhlaba uzabe kubonile kodwa ke abantu abalisifiso sokufeza abafisa ukufeza banda ndlela eziningi lokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi sithi advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ikhoqoda isikhatha sisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imsebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngokunengi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lisi lethu sikhulume ngazwilinye ngoba isikhathi sitshayile abantu bakithi
alo ke ngu-Dr. Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance oyingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo imali yegolide asanda kuyethula izaphathisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali eZimbabwe lalapho ixotshana ledola leMelika kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kamuye umnumzana Joshua Nkomo namuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi nxa sikhangela imbali kamuye kukhanya wayengabusa ilizwe ngcono kulomunye wakhe umnumzana Robert Mugabe owagcina kunguye ebusa ilizwe.
Izaphu yayi inikwa usekelo yiSoviet Union yikho kwabenza bathula bangafuna ukuthi baveze ukuthi sekusenzakalani emfaneni weRussia kodwa ke umbuzo uthi yona ekuyini okunye engakwenza mina mbona sengathi angayengakwenza wayezomela kwenze ngesikhathi esekuhlelwe indawonye etafuleni lapho kubhalwa kuvunyelwana kulotshelwana kusayinelwana sona isivumelwano sika 1987 se-Unity Accord sengitsho nalabo bantu ababizwa kuthiwe abahlamuka ama-dissident nawo futhi unkomo nobukhokheli bezaphu babathengisa kwana laba abantu ngoba ngabe kwakungekho isimo esasisenza ukuthi izani ingangena emathebeleni ichachaze yenze intando esasivinjwa ukuba khona kwabahlamuki labo ababengabe besuka kuziphi kwakungasizi kube khona isidingo sokuthi bacele ukukhumisana umlotha nezaphu izaphu amandla ayo okuyakhulumisana nezano yayiwathatha kuwo ama-dissident noma yakuthanda noma akuthandi yayiwathatha kuwo ama-dissident ngoba izanu yayifuna kube lokuthula kungabi nomhlubulo lapho kuthiwa kayikwazi ukungena yenza intando yayo emathebeleni yayingakwazi ukungena yenza intando ngenxa yalawo ma-dissident unkomo ukubaluleka kwakhe kulezo nkulumo kwakuyikuthi akhuze abahlamuki ukuze imathebeleni la ivulekele izanu idle ize igogode incinde njengalokho esikwenza manje isimo esavulwa suswa kwama-dissident esuswa emathebeleni isivumelwano sika 1987 engizama ukusho ukuthi ubaba unkomo wakumele akusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi izipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe ilibutho lakhe elalimenza naye ahlonitshwe yikho ubona abanye ababengenamabutho abazange bahlonitshwa balalelwa kwakulalelwa abantu bepatriotic front ngoba yibo ababenabambo namabutho nango 1987 bona lawo madizen noma emahlanu noma emathathu kodwa yiwa empha isithunzi sokuthi kuthiwe asikhulumisane nomdala lo
kodwa nxa ukhangele imbali kamoyi unkomo ubona ngani ngumuntu owayengabusa ilizwe leZimbabwe ngcono kulalokho esakubona sokusenziwa ngomunye wakhe umgabe
yebo ngiyavuma ukuthi ubaba unkomo kube nguyena owaphiwa ithuba lokuthi aphathe ilizwe laseZimbabwe ngo-1980 esikhundleni sikamgabe wayengaliphatha ngcono kakhulu uyamthanda noma kawumthandi ubaba uJoshua Mkabuko Nkomo ube yindoda ele vision ekuphathweni lekubutheni isizwe ayengelakho yikugodla alamulele abantu ababemthanda abemathabeleni yena ubevule sathi isifuba sifukamele sengisho namatsiyane namaqande enyoka ayezophuma achamisele amlume isifuba leso yiyo iweakness yakhe kodwa umbono wakhe ubujulile kakhulu futhi lothando okade luzokwenza ukuthi isizwe sibumbane sibambane simanyane khona lokhu ukuthi inhlelo azivulayo engekho embusweni ekhokhela nje ibandla lezabo amaplazi awathengayo ngcedisana lebutho lezaphu amankampani awa amaproject awayewavula awokulima awezinkomo uyazi ukuthi zikhona izinkomo zezaphu ezisendaweni okuthiwa kusemweneze nawnets namaplazi athila ethe chithisa kanje izwe lonke kuyabonisa ukuthi kuyindoda elomqondo ohluzekile obekumele ukuthi ngabe iZimbabwe yabusiseka ngokukhokhelwa nguye isuka emabhonweni
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa kusasa siqhubekela phambili ngodaba lwembali kamuye uDokotela Joshua Mqhabuko Nyongo Lonkomo silengxoxo lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP
Lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ale The News Hoax lilodaba lokuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa usefuna ukuthenga iqembu lenguqu ele SuperSport ele kwale South Africa. Iphephandaba le News Day lilodaba lokuthi sokulobufakazi bokuthi iziphathamandla zikamunicipal weHarare zaba lesandla kusivumelwano lenkampani yeGeonix ethi yaqatshwa ukubutha izibi eHarare. Linkampani ibikwa ifuna ukuhlawulwa imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili lambili, $22,000 ngelanga, osekusalwa ikhansili le. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi imota kalo ozithi ngumfundisi uPassion Java ichaye omunye umama ozithwele wafa eHarare izolo. Ukuba manje sengilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani balandeli bomsakazo Studio 7, abasakazi bonke, umsakazo omuhle, umsakazo othandayo, umsakazo ke kamthakazi siyabonga kakhulu. Ngithanda ke ukubonga kakhulu ke inkulumo ke kababa George, George Mkhwananzi, ukhulume kamnandi ngendaba kababa Nkomo. Ngiyibona izano isenza ulutho olungani luhle emehlweni ethu njengamandebele, njengomthwakazi. Noma inhle kanjani, kumele ufake question mark. Khona babe ukuthi kukhona ababekwenza, kukhona ababekuvala, kukhona nje ababesenza ngakho izilima lokungacabangi njengomthwakazi nokuseyisa nokusidelela. Izano akaze yasithanda, izano nje akaze yasenzele kuhle njengomthwakazi. So Baba George ukhulume kahle, siyabonga kakhulu ukuthi kusese nabantu abakwazi ukukhuluma amaqiniso. Wasebenza ubaba omdala uNkomo kakhulu, kodwa ke waphazamiseke laphana kusivumelwano ngoba waphuma phuma waphela ke laphana kubudlelwano. Sazimela sodwa njengomthwakazi. Ngabe konke lokhu esiphakathi kwakho namhlanje omthwakazi ngasibubone, siyabonga kakhulu. Siyonsingaqhubeka njalo, siyamlalela futhi ubaba uGeorge kusasa njengomsakazi ukuqhubeka nokukhuluma naye esizwa amaqiniso evela ke ngembali yethu amaNdebele. Siyabonga kakhulu.
Ngibingelela uZulu wonke eZimbabwe linjani shuwa. Ilizwe seliwonakele, izinto sezikhwele ngempela. Uhulumende wethu lo esilayo besifisa ukuthi ngabe kuyavota kutsha, abantu bevula amehlo nxa bevota bebona ukuthi le ndaba esisuka kiyo lapha kufana le nkomo ebhaleleyo. Inkomo ebhaleleyo nxa ekwazi ukuthi laphana ngingabanjwa ayihambi, iyatshintsha isayidi nxa ibisedamyeni athela kwelinye isayidi. So lathi nxa sabantu simele sivuleni amehlo sibone ukuthi lapho esisuka khona kunjani. Lizwe selinzima, sisamele ukuguqile ilizwe. Melele Studio 7 ngisenkaya esigabeni sasempho.
Studio 7, Studio 7 linjani, linjani Makiwane, linjani lonke bakithi. Hayi ngiyasiyaphila ukuthi ngiqambe ngamabizo ayo ngaye libaningi lonke umhlaba wonke amagumbani ama nomhlaba uzobefika e-America ugqoko. Hayi thina siyaphila mpela. Hayi ngithi ke mbono ngombono lo mani lo ndoda kuthiwa umavava lo mbe kuthiwa amavaza bothiwa amavuvu umavuvuzela. Hayi into ayikhulumayo hayi no ayiqondanga and awungaze akwazi ukuthi vele ukhumbulani. Unganaso umuntu wezimbakho, ungani umuntu ubozalelwe kwenye ilizwe uyakhulisa kwale America ungaze akwazi. Manje into ekhona ukuthi nasikhukhangele umuntu lo ufuna ukuthi isikhathi la ayithi ke sike sihlale phansi simkhangele simbone ukuthi kanti unjani engqondweni yakhe. Bekume singenze nje ingqondo yakhe ngayayisiyo kahle asozethi abantu bedubeka besenzenje bethena abantu bahlezi kuhle bahlezi kuhle. Le nto ayikhulumayo le mani yaze iyakhuba kakhulu iyakhuba. Asazi no come 23 sibone ukuzakuze kuyawela lapho indulo uqhawuqhawu. Hayi madoda ngicela lonke lonke semagumela ngomhlaba sihambeni siyekhole siyovota sonke sihambeni. Akulani ukuthi singata sihambeni siyovota nami yahamba umna ukuthi asengaqhela ngaze abanye. Hayi ngikhuluma isiqiniso lokho akwenzayo lokho. Hayi kathi sikhumbula abazali bethu bashona bebadla abantu balebantu bakufaka embizeni akusebenzi nasizwe ubuhlungu kakhulu. Hayi tanki ngibongile Makhiwane, te bonisa umbono omncane noma kwebonga noma kuhle kodwa ngifundisa ngihliziyo yobuhlungu. Babayi
siyabingelela emsakazweni Studio 7, siyabonga kakhulu. Sibingelela abalandeli abalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba yamadoda kakhulu ayo emarabb mabe commenta noma mabe kufaka ukuphawula bagxeka i-CCC iqathanza lezanu PF. Kanti ngithi cha, i-CCC ayoni ephethe i-opposition njengabo nabo beophoza umbuso khona lokho okhona wabo mnanga. Bona bengagxeyi i-CCC whatever indlela abacabanga ngakhona babona ngakhona. Bengathi umuntu we-CCC uyabathengisa uyabadayisa. No cha, ngizwe omunye uthi abantu be-CCC ababotshwa abatshaywa izanu ababulawa. No, abantu be-CCC bafuna ukukhulula laye umuntu we-MRP uzakhululeka mase kubusa i-CCC. So mina ngithi abantu abangama-opposition njengabona bomthwakazi ababambane bebe into eyodwa le-CCC ukwenzela ukuthi singakhipha umbuso lo ocindezelo. Maybe phambilini sesingahlala phansi silungisela lezi nkinga abe-MRP abakhala ngazo, kodwa singathi sihamba singama-opposition sindawonye si-oppose umbuso okhona singabi nombono ngendlela engizwa amadoda e-MRP ekhuluma ngakhona. Sizohluleka ngoba sizoqala ukuthi sigxekane sodwa thina singama-opposition. Kanti-ke sesinika izanu PF i-power yokuthi iqhubeke kunjoba kunjeba okwehlule oJoshua Nkomo la baze bashona. So sithi asibambisaneni sibe munye. Nyamuza omunye uyagxeka ukuthi sithi sibambisana nabo bani. Indaba yokuthi sihlukane sizizwe ukuthi singamashona singamaNdebele singamakhaya angeke usisize. Sibambaneni silungise ilizwe lakithi ngomnyaka ozayo ngevoti sesizobona. bona okunye phambili siyabona
siyabingelela Studio 7 awubaki ngelihlupheko ezingaka esinazo ingakubali ubana ziyaziswa umhlaba wonke jikelele azikhitshwa esiyabathe siyazama ngalokho angazi kumbe sisuke sikhulume kubi kumbe sisuke sibe njani awubakithi ngokuhlupheka kwami engiyikho khona mina ngikhalela nje kuphela ukuthi alubana bengahlanganiswa nabo phela laba ama-lawyers of human rights ngoba ngibona ukusiba kimi kune-violation of human rights especially kuma pensions ami imali zami engaphongubandlululwa angazitholi ezidimo ezesovethi ama futhi ngayizo imali engazivelayo nakathe singizibona nihlupheka loko engisiyaphambi athi pho koze kugcine ngani ngiyazenye kufaka kithi ngiloko engingohluphekayo noma ngenzanga lutulu manje ne-radio ayitelevise ukuthi mhlawumbe itshela umhlaba kwakungaba nomunye umuntu ongaba nozulu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 lina elisazisa ngezindaba zomhlaba wonke ongaka nesivulamele. Awu bani sesiyathe siyakhuluma asizizwa ukuthi kanti esikukhulumayo akuzwakali yini bantu siyahlupheka abantu hayi into eyenza sigame ukukhuluma ukuhlupheka ezimbabwe mangala namhla nxa bekhuluma ngokuthi umthuli ikhuluma ngokuthi usekhipha amakhoyini angasebenziyo uwasangaphi ngoba bona bayazi ukuthi akusela mali ehamba ebhenki sebedinga imali ebantu wena uthatha imali yakho usiyathenga ikhoyini engasebenziyo usiyabanika imali izana isakwazi kwenzayo bakithi ayisakwazi kwenzayo bani abantu asiyekeleni ukutshona uduma uthi uyathenga into engasebenziyo ikhoyini leyo ngiyani igoldi leyo ngiyani wena inxa igoldi ibekiwe ungayithenga ulecala namhla leyo khoyini esithengwa emabhenki ngenjani awusaduyeke ezimbabwe bakithi ngezinto ezingalangqondo ezenziwa ngomnanga kwalabomthuli abasakwazi abakwenzayo bakithi bantu besintwini asiziboneni ukuthi thina vele sizintanda zisalahlwa kudala noma ngubani ngubani ukukhangele lokho ukuthi esindebeleni ngapha thina sivele sibekwe aside asikho embusweni wezami nyamangala lo muntu oloke phethethi asihlangana sihlangane thika salahlwa kudala sabulawa kudala namhla khona singahlangana sizayekele ukubulawa ngiyabonga Studio 7.
Hayi lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ukwezemelika ujaha owadubula abantu abayisikhombisa izolo edolobheni le Highlands Park esigabeni se-Illinois ubotshiwe ngamapholisa izolo ebusuku. URobert E. Bobby Crimo III ubika ephange wagqoka isigqoko sesifazi lapho eqeda ukudubula abantu waphunyuka watshiya umbhobho wakhe. Kodwa amapholisa athole umfanekiso we-surveillance video bamdinga baze bamthola bambopha. Injongo yokubulala abantu laba kade besembuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ayazakali kodwa amapholisa abike ukuba uKrimo uyakhuluma labo ngokwenzakalayo njalo ekhomba ukuba wathatha amaviki ambalwa ehlela isihluku lesi. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo. Isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi kuyona le iviki elandelayo. Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo njalo nje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.